Laloba abakamthakazi bebefunga begomela besithi inkosi iyagcotshwa namhlanje lokhu akusenzakalanga ngoba amapholisa avuke evimbe eBarberville Stadium ehlome ngembobho imota ezilamatanka amanzi izinja kanye lemvubu abakwamthakazi bathone belinde inkosi emahofisini lapho abaze batshelwa ukuthi inkosi ayisagcotshwa namhla ngenxa yezehlakalo ebezikhona kodwa kuzabekwa olunye usuku olungaqanjwanga abalandeli bakamthakazi bebegqize bephelele imvunulo yamandebele Lebutho lenqama lihlomile. Induna uNhlanhla Khayisa ukhulume labalandeli bakamthwakazi esithi laloba sekwehlule ukuthi inkosi igcotshwe, abantu bazathola ithuba lokuyibona inkosi. Uthe isehlakalo sayizolo sitshengise ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphi amaNdebele.
Labo bamadatha. Sela zonke benza amaphutha. Thina sihambe ngendlela eqondileyo, sasebenza ngendlela eqondileyo. Bona benza amaphutha elandelayo. Yikho ke since izolo thina we are now international imbali yethu is international abanye in other parliaments kwezindawo khona befunda ukuthi amandebele akhona eZimbabwe amandebele by the way labana who suffered the genocide they still exist amandebele by the way labana abacela devolution of power they still exist abanye abathi amandebele labana was seeking a nation
Umnumzana Nothwani Dlodlo omunye walabo abakade belinde inkosi uthi bayajabula kakhulu ukuthi sebebone inkosi yabo uthi okwalamuhla uzakwethekelela amanxiwa abokhokho bakhe
iyathaba kakhulu ngoba i-appointing authority isikhona ukuthi we cannot asinyeke sinanzelele ukuqhakatheka kwezinduna singananzeleli umuntu owababekayo lo muntu owanika iziqinti zokubusa so yinto esijabula ngayo siyacicima ngentokozo ukuthi hayi sokuze kwenzakala okwanamhla sikho kugcotshwa uyisethe yankosi
olilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Mhlanga uthe ukujabula kwabo akuphelelanga ugcizelele esithi umthetho weZimbabwe uyabancindezela
singathi ukujabula kwethu akuphelelanga ngoba sinanzelela ukuthi umthetho weZimbabwe uyasicindezela uyasincindezela inkosi ifikile bekufanele ukuthi ngabe igcotshiwe namuhla kwavale uhulumende wayivala sitshone sitshaywa ngamapholisa satshona silindwe ngamapholisa akayikho inkululeko ngithanda ukuthi kwazakala ukuthi asila inkululeko lapha eZimbabwe futhi uhulumende wethu ukhuluma amanga esithi national peace and reconciliation national peace and reconciliation process and time ayisikho lokho uhulumende ovala ngaleli bizo ungumbulali sibulalela abantu nanku ubulela isizwe sethu kafuna ukuthi sivuke
ithole lesizwe okumele libe yinkosi yamandebele ubulelani loBhengula Khumalo uhlangane labantu emzini wenduna unyanga zonke eBenside lapho abele thuba lokubonwa ngabantu kanye lokugiyelwa libutho lenqama ngimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingubathabile masuku